sasa sisi Washington DC.
Kulobu Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 22 Mabasa 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
siyananzelela ukuthi ukhanya kulomsebenzi womuhle wenzakalayo okusebenza ndawonye ibulawo City Council isebenza indawonye le Ministry of Transport and the Infrastructure Development injongo ukuba nakuvuselelwe imigwaqo lesifile kuyisinqumo esihle.
Uhulumende usesungule uhlelo lokulungisisa imigwaqo yabobulawayo esiwonakele okwamagama lapho akhangelele ukusebenzisa izigidi ezidlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye zamadola $768 million.
Kanti ke idolobha lakobulawayo vele lilabantu abaningi kakhulu kulalokho okukhulunywayo lokho okuqanjwa bo 500,000-600,000 isikhuluma ngedolobha lilamamiliyoni abantu. Ngakho ke khona lokho ngibona sengathi kuzabuya kuphume kube yikho okukhona ukuze lezo ndawo zithole imali encane zingathuthuki zihlale zinjalo.
Uhlelo lokubalwa kwabantu olusungulwe izolo luyaqhubeka namhla elizweni lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukubana impumela yalo ibe ngeqotho. Was a Friday liviki silomculi opheka njalo acule umdumo owe house kanye lengoma zokholo usimbarashe kodzayi zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende usesungule uhlelo lokulungisisa imigwaqo yakobulawayo esiwonakele okwamagama lapho akhangelele ukusebenzisa izigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye zamadola $768 million. Lolu hlelo ngolokusebenzelana kwekansili yaleli dolobho eyeCity Council logatsha lukahulumende olubona ngokuthwala kwabantu lempahla. UKathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo olwe-Emergency Road Rehabilitation Program 2 i-ERRP 2 lusungulwe nguhulumende ngemva kokunanzelela ukwehluleka kwamakhansili elizweni lonke ukuqhuba lomsebenzi. Umsekeli kaMeya wakobulawayo uKhansila Mlando Ncube wamukele ngenjabulo uncedo lokulungisisa imigwaqo yaleli dolobho ethi kuzaphathisa kunhlelo abakade belazo.
Ikhansili ivele nje ilohlelo lolungisa imigwaqo edolobheni. Siyazi ukuthi izakhamizi zingabe zibona kani kalukho, kodwa hayi lukhona, siyazama indlela zonke. Ungakhayela kathesi uKami Road lwana oqonde Kami Prison, ungakhayela we paste that road. Even across the city we do have community groups who are doing portal patching. Konke lokhu sikwenza, but i-challenge imali nje ezimlutshwane esinazo njengekhansili.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, iBupra, uthi kuyisinqumo esihle ukuthi uhulumende angenele ekuvuseleleni imigwaqo.
Siyananzelela ukuthi ukhanya kulomsebenzi womuhle wenzakalayo okusebenza ndawonye ibulawo City Council isebenza indawonye le Ministry of Transport and the Infrastructure Development injongo ukuba nakuvuselelwe imigwaqo lesifile kuyisinqumo esihle and kuyaletha intuthuko emzini wakobulawayo. Sinanzelela ukuthi kuzenza ukuthi abantu bahambe kalula. Lokho kuyanceda futhi ukuthi njengoba vele ibulawo City Council ingela mali nga uhulumende engenele ubana imigwaqo ebengcono kwesikukhangeleleyo. So njengezakhamizi yemukela lolu hlelo.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamizi sakobulawayo, uthi imigwaqo eselizweni ayifanelanga ukuba ngeyelizwe elikhululekileyo.
Isimo semgwaqo sibi kabi. Masikhangele imigwaqo yethu yonke ifile kakhulu kuleli iside leMathebeleland. Asila mgwaqo okuthiwa low ride. Xa usiye enkaya umgwaqo wakhona ufile i-strip tile yalungiswa ngabelungu kunini nini singakazalwa lathi sezazazalwa 45 years stiloko umgwaqo wakhona i-strip tile. Besifuna kakhulu ukuthi ngayo uhulumende yakhangela isimo semgwaqo.
Umnumzana Menelisi Gumede esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi uhlelo lolu luhle sibili nxa imali ingasoze iphanjulwe.
Siyabonga uhlelo oluhle kangaka olokulungisa imigwaqo. Ungananzela imigwaqo eminingi yethu songamaphotholi agcweleyo sokwenza ukuthi kube lezi ngozi emgoqweni usahambeki lapha le motor zethu bese zisifa kakhulu suspension yaphangisa ukuphela amathaya aduka nxa yemgwaqo kodwa nxa uhlelo lelo usolulontshiwe sikhangelele ukuthi lusetshenziswe kahle kungabi labantu abathatha izimali lezi bezisebenzise ngendlela engaqondanga kodwa konke kuhambe kuhle kungabi le corruption kuzasincedisa imigwaqo yethu ibe right lokusiza imiphefumulo yabantu abaningi
imigwaqo esifile kobulawayo ibikwa ingabe iyisilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75% njalo ingalungiswa ngezigidi zamadola emelika ezingamakhulu ayisikhombisa i-$700 million. Ngaphansi kohlelo lolu olufakwe nguhulumende olokulungisa imigwaqo olwe-Emergency Road Rehabilitation Program 2 kukhangelelwe ukulungiswa imigwaqo elithumi ekupheleni kwalo nyaka. Imigwaqo le igoqela undaba uCatherine Berry Drive, Inkulumane, Glenville, Lobengula Street, uChinamano, uNetherby, Rankini, Woodville Road, kanye leCowdrey Park, Hlalani kuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Uhlelo lokubalwa kwabantu olusungulwe izolo luyaqhubeka namuhla elizweni lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukubana impumela yalo ibe ngeqotho engasoze ibangele ukuncitshwa kwezinye izigaba zelizwe amathuba entuthuko alingana lezinye. Ubulawayo uvame ukuphikisa impumela le esithi inani labantu liphezulu kulalelo eliphunyiswa yilolu hlelo lwe-census. Abanye basola ukuqhatshwa kwabezomvikela labatsha be-ZANU-PF ngobuningi kulolu hlelo oluvame ukuqhutshwa izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi. Inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency, ZIMSTATS, eqhuba lolu hlelo ikhuthaza abantu ukubana bebalwe bonke lemuli zabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Evilela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Asisuthisekanga la kancane ngendlela lolu hlelo oluqhutshwa ngakhona ngokuba luqhutshwa sengathi yi-military operation. Kanti lohlelo lokubala abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele. Ngoba nxa ngabe kuluhlelo olubonakala lulamasosha kakhulu lwenza abantu bethuke bacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okwenzakalayo, le mbuzo ezabibuzwa abantu baza kwehluleka ukuthi baza kwesaba ukuthi bayiphendule ngendlela efaneleyo ngokuba becabanga ukuthi mhlawumbe kukhona ubunhlelo obuthile okunye okuthile okudingakalayo ukuthi bazakale ngakho, kanti ke yikubalwa kwabantu nje. Ngakho ke hayi kasisuthisekanga, luhlelo selusethulisa abantu kulokuthi lubaphathe ngendlela njalo lubakhuthaze ngendlela efaneleyo.
Siyananzelela njalo ukuthi kwande ukuba lokuphikisana ngenani labantu ikakhulu edolobheni lakobulawayo. Kambe kathesi kuyini esingakubona busenzakala? Njalo liyabona yini kule mpawu ezitshengisa ukuthi uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo?
Vele kakuthembisa ukuthi abantu bazabalwa ngendlela efaneleyo. Kungathi kule njongo vele yokuthi kwezinye indawo kube labantu abalutshwane. Ngivele ngokubona kwami kuza kwenziwa vele khona lokho ngokuba kuyancedisa futhi kuma constituencies. Nxa ngabe sekusabiwa ama constituencies, ibandla libusayo liyabe lifuna ukuthi indawo lezo ezisekela lona zibe labantu abanengi ukuze zibe lama constituents amanengi. Kanti ke idolobha lakobulawayo vele lilabantu abanengi kakhulu kulalokho okukhulunywayo lokho uqanjwa bo 500,000-600,000, sikhuluma ngedolobha lama million abantu. Ngakho ke khona lokho ngibona sengathi kuzabuya kuphume kube yikho okukhona ukuze lezo ndawo zithole imali encane zingathuthuki zihlale zinjalo, kanti ke zeqembe libusayo zibe labantu abanengi ukuze lithole ama constituents amanengi libe labantu abaningi ephalamende kulalokho eliyikho khona endaweni ezilula ukuthi zilisekele.
Lo ngumnumzana Evidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi iZANU-PF ilakho ukunqoba kukhetho oluzayo ingaqhubeka ithola inani lamavoti aphezulu ezigabeni lapho elosekelo khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ithi lokhu kuvezwa yimpumela yokhetho olwedluleyo okugcizelelwe njalo yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Nomnumzana Nomeni Pinduka owekwalitshini le-Africa University
yenake owethule impumela yocwaningo alwenzileyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Yahluka mhlawumbe kwabanye abantu, nabo abantu sizabona ngokungafani. Uma iCitizens Coalition for Change ingasebenza ngalendlela inyuse kakhulu amasokisi, njalo ibe nabantu abangayilekelela ngezinsiza zokulwa ukhetho, lapha ngikhuluma phecelezi ngama resources, amathuba ayo abukeka emaningi kakhulu, ngoba sizakhumbula ukuthi umsakazi into eyiyona ebeyingcindezi enkulu ukuthi iMDC ihluleke ukulwina ukhetho. Kwaba yokuhlukana kwabaholi bayo, yikho lokho nje okwadala ukuthi sibone amandla ayo encipha uma singabheka sisuka la eyaqala khona ukuncintisa okhethweni ngo-2000. Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-CCC, sibona ungathi kuzanikeza kuvuselele nomdlandla omkhulu kubantu akade belandela amaqembu aphikisa ikakhulu kuseyi-MDC. Izanu-PF, uma sithanda ukubuka ngokwenza kwayo, iyenza okweqembu elethukileyo, ayizethembi. Engase futhi ikwenze kunyuke kakhulu isimo sodlakela, ngoba yilo phela oluvamise vele ukuthi lubasize uma kusiza okhethweni, kube yilo olubalekelelayo ukutshala ukwesaba ebantwini bavote, hayi ngoba bevota bekhululekile ngenhliziyo zabo, kodwa bavote bevota besesimeni sokwesaba. Ngoba manje uma ulalelisisa lapha phansi, usiya ngezindawo ngezindawo, abantu bayakhala kakhulu.
Lo mnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa lapho ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Owake waba ngumongameli wakwele Kenya mnumzana Mwai Kibaki, waba ngumkhokheli welizwe kwesithathu ngemva kokuthola kwalelo lizwe uzibuse akasekho. UKibaki ubhubhe ngeseleminyaka engamashumi atobamanemunye, wabusa kusukisela ngomnyaka 2002 kusiya ku-2013. Umongameli Uhuru Kenyatta walelo lizwe nguye owazise ngemva kaKibaki namhlanje, emncoma wamagama ngemisebenzi yakhe emihle empilweni yakhe. UKibaki kodwa ukhunjulwa njalo ngodlayela olwaba khona elizweni lakhe ngemva kokhetho lomnyaka 2007. Lapho ayencintisana laye kulolu khetho, umkhokheli wobandla elaliphikisa uRaila Odinga waphikisa impumela yokunqoba kwakhe ukhetho esithi kube lokuqelebezela, kwagcina kubangela ukulwisana kwabasekeli bamabandla abo lapho kwabulawa abantu abedlula inkulungwane eyodwa 1,100. Kodwa wagcina inconywa umhlaba jikelele ngomnyaka 2010 ngokuloba utsha isisekelo sombuso welizwe esiqondisa ukubana umongameli kumele abuse okwamahlandla athile abesededela kumunye, okuyikho akwenzayo ngomnyaka ka-2013. Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala eZimbabwe kugoqela uhlelo lokubala kwabantu kule-census, ukukhuphuka kwentengo yesinkwa nokunye. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Hello. Democratic People's Republic of Korea liqhubeka liqakathekisa izikhali zohlobo lwama-ballistic missiles phezu komvikela wesigaba lomhlaba jikelele. Kutsho isiphathamandla esibona ngeze-DPRK umnumzana Sung Kim. Ekhuluma lentatheli zindaba eWashington, uKim uveze ukuba ele-DPRK selivivinye izikhali zama-ballistic missiles test ezilitshumi lantathu kusukela ekuqaleni komnyaka ka-2022. Ezintathu zazo ngezenelisa ukufinyelela amanye amazwekazi ama-intercontinental missiles. Uhulumende wele-DPRK esebenzisa ingcosana yenotho yalelo lizwe ukwakha izikhali ezingekho emthethweni. Lanxa ubuyanga balelo lizwe buqhubeka busiya phambili, kutsho umphathintambo Kim, ele-DPRK liyingozi kumvikela wesigaba. Ekuqhubekeni kokwephula izivumelwano ezimbalwa izomanyano we-United Nations Security Council, elimelika kunye labangane balo baphendule lesi sehlakalo ngemizamo yokwenqabela ingozi lokwehlisa izinga lobungcwethi bohlelo lokulolonga lezi zikhali. Ngasikhathi sinye kusetshenziswa inkulumo, konke kuyimizamo yokuba lesi sigaba ese-Korean Peninsula sibe singelazikhali ze-nuclear. Ngomabasa umanyano we-US Indo-Pacific Command wapha umlayo wokubheka ngesolokhozi ukwenzakala kulwandle lwe-Yellow Sea. Kwakhuthazwa amazwe angabangane lele-Melika ukuthi ahlale elimukile, ezimisele ukuthi kube lokuzivikela. Umanyano we-The Command watshengisela ubungcitshi bendizamtshina zempi eziphapha zivela emkhunjini elwandle lwe-Yellow Sea ukuze kubonakale ukuzinikela kwele-Melika. Phezu kwalokho, ele-Melika labika amanyathelo ambalwa azathathwa ukwenqabela ele-DPRK ukuthapha ulwazi lokusebenzisa ukulolonga ubungcwethi bokulungisisa izikhali lezi ezingekho emthethweni kulenhlanganiso labantu abafakelwa izijeziso zenotho. Ele-Melika lakhweza udaba lokudutshulwa kwama-ballistic missiles kumanyano we-United Nations Security Council. Lanxa ele-Russia lele-China evimbe ukwethulwa kombiko emphakathini, ele-Melika lisebenzelana lexuku elilokhu likhula ukulimukisa umhlaba ngokuziphatha buchapha kwele-DPRK. Kumele ele-DPRK liphiwe umlandu, kutsho umphathintambo uKim. Phezu kwakho konke lokhu, sifuna ukubeka mgceke ukuthi inkulumo kuphela yiyo emele yenziwe. Ufungile, asila moya omubi kwele-DPRK. Uhulumende lo uzimisele ukulalela izikhalazo zonke eze-DPRK, kukhulunyiswana ngazo ezilukhuni indaba, kodwa konke lokhu kungenzakala ngokukhulumisana kuphela.
Lolo ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende wele-Melika. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders, uMandla Mpofu, uthi iqembu lakhe alingeke linqotshwe ngamanye xa lingadlala ngendlela elidlale ngayo ngosuku lokuthakazelela uzibuse lapho elinqobe khona ele-Dynamos laphakamisa inkezo ye-Independence Trophy. Intethelezi ndaba yetu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela iqembu eliphethe isicoco se-league le-FC Platinum ngomgqibelo enkundleni emandaba, njalo uMpofu uthi abafana bakhe bengayithatha yonke imiklomelo yemithathu nxa bengadlala ngendlela abadlale ngayo ngomvulo.
ngikhuthaza abadlali bami ukuthi umdlalo esiwudlaleyo ngifuna sidlale ngendlabuzane kade sidlale ku-Dynamos silifake amagemini wonke abuyayo ambone ukuthi kule team ngakwanisa ukuthi sihle ngifuna beqhubeke ngendlabuzane kade belale ku-Dynamos sisiya phambili njengole iviki njengoba ngomgqibelo siya ku-Platinum behambe beledlabuzane le-Dynamos.
Umdlali weqembu le-Islanders uRaman Kutanzira laye uthi indlela abadlale ngayo bedlala leqembu le-Dynamos ibachiye sebelokuzithemba.
Dynamos uyazi nawe ukuthi kuba into enkulu kakhulu, kuyasinikeza amandla. Yonke team ebuya esibili hayi kathi sinthembele esibili, one game at a time, sabe silokhu esiwina sibili, siphusha lathi khona kuyathembisa sibili, kuyathembisa.
Iqembu le-Islanders labadlali abambalwa abake badlalela iqembu le-FC Platinum ababalisa yena uGutanzira, unqobe izitha masuku uJoel Nkonzo kanye lomgadli ohlohle igoli elidale umehluko umdlalo wenkezo ye-Independence uStanley Ngala.
Igame le-FC Platinum is a former player, i-pressure ikhona but engakukhulumayo ukuthi iyafanana igame at the end of the day, ibhola libhola, asila pressure njengeteam, sila i-pressure njengeteam again, but engakukhulumayo ukuthi siready njengama-players ya-Islanders, siready and sizayiphatha njengegame like sidlala amanye ama-team.
Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu le-Chicken Inn lizadlala lele-Bulawayo City ngaseLuveve, iqembu le-Tenex lizemukela eleyada ngasesakuva, iqembu le-Harare City lizanqikelana lele-Black Rhinos ngase-National Sports Stadium, kuthi ele-ZPC Kariba lizadlala lele-Nkezi Platinum Stars ngase-Nyamunga. Ngesonto iqembu le-Crimson Bullets lizadlala lele-Herentals College ngasesakuva, iqembu le-Dynamos lizemukela ele-Manyika Diamonds ngase-National Sports Stadium, iqembu le-Bulawayo Chiefs lizadlala lele wawa ngaseLuveve, kuthi ele Triangle lizadibana lele Capes United ngaseGibo. Ngimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Uwaza Friday kuleviki sinomhloli opheka njalo acule umvumo we-house lengoma zokholo uSimbarashi Kodzai, owazakala ngegama lakhe lokucula elithi Afrowave kumbe KOD, yena ucula ekoBulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvanda.
U-Afrowave ulesiphiwo sokupheka nokuhlanganisa iziginci ezijiyeneyo ukuthi aphume lomculo ohlakazayo. Yikho nje abacindezela ezomculo emazweni athiyeneyo sebemcela ukuthi abaphekele imculo ethiyeneyo njalo. Khumbuza abalaleli ukuthi uSimba ngubani kwezomculo.
Mbizwa KOD kumbe Afrowave, ngisebenzelani lapha oBulawayo. Sengisebenze kwezomculo iminyaka edlula elichumi. Ngiqale ngisebenza lo muy uJoe Maseko e-House of Rising Sound.
Afrowave nasiphekela imculo yonke incedisa labanye abaculi.
Umculo ngiyazenzela njengoba ngishilo ukuthi I'm a producer and sound engineer. Ngiyazenzela mphinde ngenzela abantu abahlukileyo, incedisa abaningi ikakhulu abayenza i-gospel. Recently kule album elika Pastor Barack eliphumile elithiwa Mwavuma, which is doing quite well on so many different platforms.
Imsebenzi kaKOD ikhwabithwe ngabamakhampani ezomculo amaningi aphetheya. Sibemcela ukuthi abaphekele umculo.
Nowami umculo engiyenzayo, ngiyenza umculo we-house music. Sisebenzisana lenye record label i-Series Producers elise-Portugal. Ile ngisebenzisana lalo kakhulu. And then kulelinye se-South Africa elithiwa i-Black Diamond Music. ngengakhipha leli try open bar music elise New York. Maningi ama projects kulelinye try moving deep elise UK.
Abaningi bakhala ngokuthi imculo yabahlabeleli bakobulawayo ayithengwa. UKOT uthi isimo somnotho elizweni njalo bakhangelelwa phansi.
Ngelamali esayelayo uthi abantu benze ezinye izinto about 10. Abantu bayadedela like ama artists awobulawayo. Abababoni njengabantu. Maybe uthi industry yangkhona ilamali abantu bangkhona. Sigadala imchove everyday bachana besibona emchoveni kujami. Twitter is KOD underscore worldwide, Instagram KOD underscore worldwide, Facebook KOD worldwide.
Usimbarashe kodzayo ule studio ngakibe eGwabalanda lapho apheka imculo etshiyeneyo ephathisa labaculi abafuna ukugcindezela eyabo imculo. Nguye phela ku KOD othume ukuthi Afrowave ebesilayo kuhlelo woza woza Friday mpela sonje mnandikini lonke igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Ehlukana isihlobo othe sikhangela ezinye zezindaba ebezigokhela. Uhulumende usesungule uhlelo lokulungisisa imigoqo yakubulawayo esiwonakele. Uhlelo lokubala kwabantu olusungulwe izolo lweqhubeka olwe-census lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukubana impumela yalo ibe ngeqotho. Kuwoza Friday kuleviki besilomculi opheka njalo acole umdumo we-house lengoma zokholo uSimbarashe Kuzayi. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elithukela, kodwa labo abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America.